Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uLtanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-26 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa.
Kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo eleCCC lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Nxa sesikhuluma ngedolobha lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of King.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafabaya kubandla leZANU-PF.
Uma sesibona abantu ade sihamba labo side by side sirejoin iZANU, kubuhlungu kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa, njalo ugqitshwa mhla ziku-28 kuyona le inyanga. Uhulumende uthi uMnangagwa uzalobelana izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zaseRussia, njalo uthi umhlangano lo uza kupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abakhokheli bamazwe yaseAfrika bazahlangana lomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin bekhulumisana ngokuchiyeneyo ukugoqela ubudlelwano kwezenotho kanye lomvikela. Indikimba yalomhlangano ithi for peace, security and development. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Difa waJabi Pangodube ukuthi ubona njani uMnangagwa ephenduka lokubambekayo yini kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulapana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe laseRussia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe yaseAfrika, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana, noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ethi yiBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lana likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS, ukwenzela ukuthi layo nxa zingastabhila za izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS, layo mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi eleRussia liphakathi kokuhlasela eleUkraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamlankunzi lokuqeda impi le phakathi kweRussia leUkraine ukuthi isithethiswa ngesingakanani njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekutheneni ukuthi baqede le impi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanywa ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiyakhola ngale kufanele ukuthi ngabe izikhalazo sebazizwa ukuthi abantu beAfrika bafuna ipeace yeqiniso abantu beAfrika bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle ikakhulukazi phakathi kweUkraine leRussia ukuthi ngabe kukuthi lomnumzana uMnangagwa la nxa ukuthi ulobudlelwano obuhle lomnumzana uPutin befanele ukuthi la afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole idialogue enge enza ukuthi impi le ekhona phakathi kweUkraine leRussia iphele. Nxa kukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqiniso ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele nendaba zepeace. Kodwa ke nxa kungazange kwabe lemphumela efana lena leyo kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje ayikho into kade ihanjelwa.
Alo ke ngumnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele Bilitane.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalungu amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC uthi kadibananga lodlakela lanxa amanye amaphepha amalunga abo ama-posters ayake adatshulwe lapha lalaphaya. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ubevele esebenza ndawonye lomphakathi enketha waze wakhethwa ngabantu balesi sigaba ukuthi abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezi ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uKhansela uMzamo onguye obekuli wade bengiyo isese ngwa 25 awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobha lakobulawayo kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubethe umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona sibone ukuthi idolobha lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonokho kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabilo umuntu okuza obuya azokuba ngukhansila kobulawayo ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwelisa utcase lapho osuka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila ngilolwazi oluthile ngilalo ku-project planning and management. Kati futhi ngiyenza i-construction technology, ukulungiswa kwemigwaqo, konke okuthile kunengi ulwazi endlalo.
Lo ke ngumnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo mnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kaward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama-problems ePhumula South ngiwazi ngiwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhonapha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njoba inganathara. Ithi mangazange ngikhona inhlabathi yangikhona le, ithathwa kithi khona ePhumula South. Bathi imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngu-council, ngiyangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane le-council. Sibona ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathi imigwaqo yangkhona. Then sesibuya ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacala ezigabeni la, noti kancane bayantshontsha, bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu kawuthola uhlezi emabhrithini usenza izidakamizwa bakithi. And kuluhlupho. Indaba ye-transport ngeyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini. Sibegadele emagcekeni. Kam ukutshintsha kwe-weather ngomqando nalo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babe besegcekeni bethwele nzima. Sasile-terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzolakhathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu. Kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Right sibe sesibuya futhi kwindaba yokuthatha kwezibi. Ukhansela yalezi moto ezazithatha izibi ezindlini la. Khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo yizimoto ezivela ngaphi. Abantu bangavoteli ibhaji bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo umqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yiko ngiyabatshela abantu bewadi 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususe esikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohloniphekayo esigabeni, ube wazi umuntu, ube ukwazi ukuncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi, lokhu kungasolve kwamba usolveki, umbumurifeye, ngoba kashiso zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansili okhona ozisolvayo, hayi. Konkana ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje, endayini enje, kulusizo konkana umuntu. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka 23, ngibona ukuthi ngizalenzelani.
Lo ke ngumnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kuwa 27 kobulawayo ekubandla le Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7. I-Studio 7 isanda xoxa lo mnumzana Mbongeni Dube ilunga lezanu PF njalo emela elupane East edalele ePhalamende yena othi bakhankasa ngokuthula labanye babo be-CCC njalo akuladlakela esigabeni sakhe. Siyanxusa bonke abancintisa kukhetho nxa befuna ukuthi batshele uZulu ngemikhankaso yabo. Lingasithumela inombolo, lingasithumela imilayezo kunombolo zethu +12024650318. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Amanye amalunga ibandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafa baya kubandla le-ZANU-PF. Kusukela iviki edluleyo kulamalunga aleli bandla akukomidi emgqoka ye-National Executive axexebuke aya kubandla le-ZANU-PF. Asenelisanga ukuxoxa lo Monzora, kodwa uke watshela iStudio 7 kumalanga asanda kwedlula ukuthi okwenzakalayo ikuzihlubula kwebandla lakhe kusuka amalunga angayisiwo oqotho kusale azakusa ibandla phezulu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
kodwa kubuhlungu ukuthi ngoba bachiya umhlangano abanye ade bewuthanda abawusebenzelayo iminyaka eminingi. Masisiya kubo Witness Dube, okokuqala uWitness Dube akazange avotelwe okusemthethweni webandla leMDC ukuthi even abe isikhulumi isikhulumeli somhlangano. So lezi yizinto ezenziwa nguDouglas Monzora yedwa ngoba akazange afuna ukulandela umthetho MDC ukuthi ama leaders aku standing committee akhethwa kanjani. Yilo udaba esilwisa laye even khona manje enkantolo zaseZimbabwe ukuthi kumele akhitshwe esihlalweni sokuba umongameli weMDC ngoba akekho umuntu omthethayo uDouglas Monzora abe inkokheli yethu, and labo bonke nje igeng yabo Witness Dube labanye abaku standing committee abazange bavotelwe. So really aba represent i-membership ye-MDC ngabantu abaphumbu kufako. Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi abantu aba basuka ku-MDC besiya join izano. Lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba for 23 years i-MDC existence yayo bekuyukuthi ilwisane lezano ukuthi itshintshe impilo zabantu eZimbabwe. Mase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoin izano, kubuhlungu kakhulu lokho. But siyazi ukuthi i-problem yi-leadership eka-Douglas Monzora.
Sizwe abanye besethesa umnumzana Monzora icala lokuthi wazibhadalela yedwa imali yokuncintisa wala ukuthi abhadalele ama MPs. Abanye bathi so isiqoqoqela sendaba isibangela ukuthi basuke kubandla. Uthini wena ngalokho?
Well, udaba lokutshontshwa kwezimali zomhlangano nguDouglas Monzora yinto esayikhuluma kudala thina, kusukela ngesikhathi kuyiwa ku extraordinary Congress izimali zanyamalala. UDouglas Monzora waphika wathi yena izimali zathathwa uMashakada, but uMashakada wakhona sambone pronyotwa esiba ngusekretary laye futhi engazange avotelwe ngabantu. So into zikaDoug vele from ekuqaleni bekuyizinto zobumenemene. Ungene lapho nje ukuthi azinothise yena ngokuthatha imali yegrant inikezwa igovernment, Political Funding Act, wayithatha le mali wayisebenzisa for yena himself lo mndeni wakhe kazanga nake ukubana akhe umhlangano wethu. Ngikho sibona umhlangano wethu ukulelo zinga elikulo khona manje. So akungimangalisi mina ukuthi imali bezingekho ngoba angiboni uDoug ukuthi vele bezimisele ukuthi yena angabhadalela amanye ama MP. According to yena uzibona kunguye yethu oqakathekileyo. Angazi ukuthi God forbid makuthiwa owinile ukuba ngumongameli ukuthi uzolibusa lobani lelo lizwe ngoba siwadestroy umhlangano we-MDC. And okunye futhi engikubonayo ngathola ukuthi vele bebengekho even abantu abafuna ukukontesta njengama-MP ngoba besesaba ukuthi bazothola ama-zero. So mhlawumbe futhi ungathola ukuthi udaba lwemali lolu just nje i-cover up ngoba eswele abantu abafuna ukuthi bakonteste ngaphansi kwakhe.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MDCT. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi oyisiphathamandla sogatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara umnumzana Frank Chitukutuku lomkakhe uNyasha bathathelwe indlu lezimota ezimbalwa ngoba becatshangelwa ukuthi bazithenga ngemali yenkohlakalo. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC lilandule imbiko ethulwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Kindness Baraza eyokuthi leli bandla kalifuni ithuba lokusakaza emsakazweni we-ZBC kungelambadalo. Okwamanje sengidedela emuva lichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Yes. Studio 7 ndifuna njani ba sasibetha bahle. Yeah, hayi, yiko konke sihlala sikhuluma ngakho basakazi bethu abe Studio 7 lamazi kubaphweni zonke ukuthi sisahlutshwa ngabaholi abaholela ukuhola nabantu abanjengabo babuweakness Dube abaholela ukukapula makho ngasakapuleki badlula bela ukukapuleka khona always they think about izisu zabo nothumphakathi umuntu oabhilivela entweni ezazikhulunywa ngobabuweakness Dube namhlanje usele ehlathini yena usegijimele wathi choko kuzanpf yibo laba abahola abaholela ukuhola okudingeka khona ukuthi siwumphakathi siyizakhamizi singamazimbabweni sibaqaphele abaholi abaholela ukuhola yabo
Studio 7 litshona njani badala ayitina siyatshona sibele into emangalisayo lapha ukukhuthaza kwakhe yena lo mnangagwa kuyamangalisa ukuthi ukhuthazane kulothi ngavele uyazithulela ngoba abantu abahlukumeza abantu ngabantu bezada amapholisa akhe sawuba uhulumende wakhe mina vele ambona ukuthi uncedo lwakhe ngolwane utshona ekhuluma evula umlomo wakhe ngibonani vele udlalisa isikhathi sakhe ngobecause ngoba lokho konke lokhu udlamile vela luvela kuye kuhlukumeze nabantu nguye uyakuthabela njalo uyakujabulela uhulumende angeza kayehlule ngumthetho ukuthi abeke umthetho usebenze but into enanzelela abantu bezani babatshaya abantu babenza udlakela amaphosa yenza ahambe dayisha abantu senza udlakela ethunywe yiyo umbuso wakhe nomnangakho ukuthi ukhuthaza ngankwazi ngabe uyavele uyazithulela angakhuthazi bantu ngoba into ayenza le ingcolile ayibukeki vele angathi umuntu omdala onjani ongabumbeka ngaso njengohulumende wakithi into ayenza iyayangisa kakhulu kakhulu iyangisa ukuyangisa sibili naye umuntu omdala ozduka bakho bangayayekela lokho akusho lokho amaphosa nabantu okugcina umthetho but abagcini umthetho kakhulu bayathunywa enzani so bayenze lapho ethabisa uhulumende wabo labuntu ebantwini hayi lokhu kwethusela kwabantu babasapota zezana kuthi futhi kumbe sizekele ukuvele siyavota kunjalo besethusela singandaba labo thina lokho sesethusela kudala imingaki iminyaka lokho esisethuselwa yizanu PF ngiyabonga ukukhuluma ngosifana ngole kuzwa
mina vela ngikhuluma into eziningi mina ukukhulumela abantu bezanu PF izanu PF vele kushona kuthiwa njengoba besukuluza abantu kangaka yena upresident wakhona ebantwini ngapho ukukhuluma into engayisiyo athi kona ucela ukuthi ukhetho lube nokuthula kodwa ngale bhoda ngale futhi erobha abantu ebatshela ukuthi abatshaya abantu bama-opposition party so into ekhona ukuthi vele yena umnakakho akalaqiniso into azikhuluma vele idoti yodwa
ngithola njani basakazi nani balaleli be-Studio 7 ngufelip khonisa lo okhulumayo aye bayasho mpela ukuthi uyabona ipolitiki is a dirty game ipolitiki ngempela is a dirty game ngendaba eyenziwe ngulo ubaba lo osuke ku-MDC waya kuzanu ngempela okusho ukuthi ngempela lapho okumsuse kuza ku-MDC waya kuzanu iphango noma yini ngendaba zokuthini izanu bekayikhuluma kabi lo baba bekayikhuluma eyichothoza ebeka lokhu nalokhuya okuthandayo okusho ukuthi lokho bekakukhuluma kungayisikho ukuthi kuphuma emkhondweni wakhe noma kuphuma kwabanye noma ufidiwe nje ufunziwe ukuthi ethina izanu inje manje la oye khona uyofika yena elungisani phezu kwalokhuya ukuthi izanu beyivelevele ingcolile naye eyibona ingcolile kodwa ungathi ingulube iphuma odakeni impela uyigeze ibuyebuyele futhi edakeni akaboni ukuthi yena lokho okwenzile lokho lo uDube wakhona lokuthi kuyefana nje lokuthi ingulube ephume kwesinye kolunye udaka yakwelunye udaka ngempela noma i-MDC vele beyiyingxenye yezanu vele ngoba i-MDC nezanu nje kwangathi nje vele zihambisana ndawonye kwangathi nje zimpila zantabanye kwangathi lokhu ezikwenzayo zikwenza ndawonye yikho esuke nje uyitransfer nje just ukuthi hambe esebenzela wena kwi-department ethile suka kule department uye kweyinye ngoba lokho okwenzile lo baba akibona ukuthi nje kuyinto ephumelelayo kuye kuyinto esemkhondweni wakhe
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani okhulumayo ngu-JMO into esingasayaziyo ukuthi kathi abantu be-ZANU PF balamandla yini or just amaphoyisa iwavumela ukuthi batshaye abanye abamaphathi bengababisele ingathi la kuyodingeka ukuthi ma umuntu ekutshaya la uzibiselele kwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuhamba njani ngoba ma bezenzela umathanda masokuthiwa ngabe-ZANU PF abe-ZANU PF babalandula
sanibonani ku-Studio 7 igama lami ngumuzi khona nkomo mphumela kubani most panacom of Malupani, even in the Lamalupano. Need Pambi, the Marapi, Pambi, Ubambana, Umtuagas, City has format Nasmus, Melasota, City Yonke, Mogos of Sagan Pilly, the settlements of Panane, Javanta Mutuani, Singaban Sani, Umsab, and Javanta Tim, why? Chakarisa Civili, Escolo La Pana Catana Pundacona, Gulokoti, Yambigana La Pana, Ekaya La Pana Gajana, Ematena Panambigana, Kaya La Pana Kuni Familionke, Eagon Kom over Tati, being a little Timber Kom or Pano Ubaka Koti, Yaving a little La Pana, Ekachana was a bonkers Pundile, Abafundela Pana Catana, in the bonkers to Gulavangani, Yakila was saying, was a mother must pet in course, saying at the bonkers in a little bit in the Fagilapa, or the hotel, saying at the Makwela, but it's a bonk, Abadiz, Abakila and Kavin, Yabonga, Yabonga Mute.
But a little bit, two lending to a news, Lens Amut Nikis, a little foot. Abantu abadala kakhulu abasebekhulile kulamanga amanye akhulunywa ngabanye abakampenayo amanye amaphathi athize ephosa abathi nxa behamba bekampena bethi bona ungavotela ibandlula ifunayo ye kulamakhamera kule khamera kwabanye kukhangele ye wathi wathi akula khamera akulalutho vota nje lapho ofuna khona uzivotela intando yakho ugoqe nje kuhle kuhluke sifaka ubalot box akula khamera ndicebisa ukuthi akula khamera vele kulamahungahunga asezwakala ebantwini kuthiwa abanye batshela ukuthi ungavotela i-CCC mhlana kudlula ukhetho zabona ungavotela loba yiliphi ibandla lama-opposition mhlawumbe udlula ukhetho zabona kula nto ezabona ayikho kula khamera abantu benkosi cela ukuthi incedise ukuthi akula khamera thina abantu abadayela ethuka masinyane singethuswa ngumdumo wezulu esingaliboni ukuthi lithwele ngapha amayezi
salibanani ma-studio 7 siyabonga imisebenzi eliwenzayo ngokuhle kunjalo izimnandi inews lezi lisithumezela zona sonke isikhathi nemidlalo yokuphila Now, siyabingelela lapana lupani, siyabingelela lapana lupani, sikabenzela jana, ekhatshana school lapana lapha emfunde khona, bingelela ngokuhle kakhulu ukubana abantwana baqhubekele kakhulu ngemfundo eziphezulu, bafunde babe lolwazi, babe lamadegree amahle, abantwana bangabethu, nogodi inkomo lapana uyafunda lapana, ufunda kule senior school khonaphana, kube bonke abemuli yakonkomo, siyababingelela lapana sithi fundani kuhle, liziphathe kuhle abantwana bantwana bokuphila bantwana baphakade lasemdenini singelela umdeni wakonkomo wonke sithi lingabe liphilile kuhle kanjani kanjalo konkomo sithola konkomo kobathethi ekuvoteni votelani imthwakazi MRP ye siyifuna phambili sizigqugquzele thina abantwana bemthwakazi umthwakazi siwufuna ndawonye umthwakazi kuni lonke nabaselipani sicela umthwakazi uqhubekele phambili kungabi lobubi senza kube kuhle lathi sithwele nkokheli yethu esimelayo sifile izinto zethu esiziqopha kuwe ndawonye ngiyabonga uba mude sengathi zingaleli lingaya phezulu ehodini.
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu nxa lifuna silithumele ama audio program yonke lingasithumela ke i text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump elokhe ekhokhela azancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans kutsho uphenyo olusanda kwethulwa. UTrump ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50.4% elandelwa ngumnumzana Ron DeSantis yena olandela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amabili laye i-21%. Bese kusiza owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence yena olemiklomelo edlula kancane isikhombisa i-7.2%. Okwamanje ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia uyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa. amalunga amabandla ehlukeneyo athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.